abantu abasifazane
akula kudi kumbeni ungumuntu ongumuntu omnyama kumbe ulikhiwa siyafanana
into lezi zivelela khathana inkokheli zabo mama kufuze sibazwele ngani ngoba labo umumo lo bawuqalisa oweleadership umuntu ongumama okwenza kakhulu singane siyasetshenziswa labantu abangobaba yikuthi thina ngokwethu asilalutho engingathi
ungasichasisela kabanzi ukubana ujoni ngakho lokho mhlonipho
mina economic resource sinjengabomama kasila ngokunye lakho kungena okwenza ukuthi ama-decision esikukhulumayo kungani akulalutho akukhulunywa ngumuntu ozwayo ngoba nxa ukhuluma ungalamali ukhangelelwa phansi yikho omama bagcina besetshenziswa lanxa befisa ukusekela umuntu ongumama esikhundleni bagcina befaka umuntu ongubaba
lokhu kubangelwa yini
ngenxa yemali ngoba thina njengabomama siyabe sivele singelamali lolu ludubo osolunanzelelwe lwananzelelwa sibili ukuthi umama asekele omunye umama ikuswela omama basuke bakha ngelokuseduze abasakhangeli okuphambili laphambilini lalaphana obaba ngabantu ababasebenzisayo ngesikhathi sonethu befuna isikhundla angavele athola kufuna usekhohlela ngaye bangazi bahlangana ivile ukumkhulumisa kamkhulumisi wewe senze ngani kamazi kodwa konkana manje singathi thina omama sithi siyababonisa wena ususiba mubi and obaba balakho ukufaka imali ukuthi bekhiphe umama osele power umama osengama phambi komama azwakale alingani labo baba nxasikhumanbebhadala imali ukuthi omama bamkhiphe bafake omunye umama o-week ngokunye konkhana lakho so imfundiso lapha sithi ngesilungu it has to be a process kweyokuthi omama bafunde baze babone
useleminyaka wena edlula amathumi amabili ukwezombusazwe kungase kulobungcono yini nxa uqathanisa ngesikhathi uqalisa ezombusazwe
kathesi lapho sikhona khona thina sithi sokungcono ngoba mama vele babesetshenziswa okuzisusisa ukuthi uyasetshenziswa ukulwa lo muntu aze avuka kusase siyacelisa udokuye so i-ishu eyokusekelana njengabomama hhayi leyo sibili kumele kube lesikhathi kumele kube lemfundiso ezahlala iyi-ongoing sihlala sifundiswa hatshi kathesi ngithi sokungconywana bakithi lapho engene khona thina kathesi iminyaka singama-humi amabili lamathathu silokho sikikho lokho udabalo mna ngathi ngena ezombangazo ngahle ngaba ehla ngothini labo mama hayi into le ngiyayazi ngingena mina ngangibizwa kuthiwa lihule khathesi ngithe ngingene kuba ngu-MP ngemva kweminyaka elithumi lantathu kwakhanya ukuthi sengizondwa ngangisafunakali sengimubi ihule leliyana selizuze isikhundla selingu-MP hhayi awusafunakali omama bona labo futhi ababesilwa labo uyathola ukuthi sebesilwa ukuthi akaphume sehlale kakhulu kodwa indoda amanye amadoda babekhona kuleli bandla lethu eliphikisana ne-government i-m d c kusukisela kusungulwa ibandla ngo-2000 kuze kube lakathesi ba abakhona abaningi kodwa khulumila ngawo bakhangela thina thina abanye singene ngama-proposal njengama-proportional representation uyabuthiwa khona vele abalancedo laba abakabaphume khona abhandle kuthola ukuthi omama kabakhangeli ukuthi omama banalaban ukuba khona kwabo kutshintsheni ezimbabwe mayela nabomama kuningi okutshintshileyo
lo nyaka selilungiselela ezokhetho ezimbabwe ubona abesifazane bezaphatheka na ngokugcweleyo ukhetho lolo luzayo
sizathola ukuthi ukhetho lolo lubuyayo kule 30% e-local government ama-councils azawe amaningi kakhulu khathesi silamagama ama-local councils ama-councillers 1958 wards ezimbabwe but silama-councillers abangumama ngu-200 amalutshwana kangaka kodwa ngenxa yokuthi omama bangenile ephalamenteni salwa singama-proportional sinjalo sisilwa sathola i-60% isemthethweni i-66 zona ezibe yi-PR zincede kakhulu ngoba ngananzela omama abangene ngokuncintisana la madoda balutshwana kakhulu bafikela futhi yizinto okumele sizikhangele njengabomama.